Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende usevale inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezehluleke ukumupha imininingwana yokusebenza kwazo. Kubhubhe unkosikazi Janet Banana yena owayengumkakhe kaKenan Banana owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2089 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amane 3421. Asebebanjwe lumkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 105,656. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,371. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamachumi phose amabili 17,247. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,593,656. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 730,378. Uhulumende usemise umsebenzi inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezingamthumelanga imininingwana yomsebenzi wazo. Le yinto ecunule abantu abalwela amalungelo oluntu njalo etshiye amakhulu abantu engasela misebenzi. Ugatsha lwezabelo lwathumela umlayezo kunhlanganiso ezizimeleyo ngenyanga kaNhlangula lusithi kusiyafika yonale inyanga kumele zibe sezethu le imininingwana yazo. Kodwa kwaphendula ezingamachumi amane kuphela. Kumbiko awethu le izolo obona ngokuthuthukiswa kwesigaba seHarare umnumzana Tafazwa Muguti wazise ukuthi inhlanganiso ezingamachumi amane ezivunyelwa ukusebenza lezi zigoqela iAction Aid Zimbabwe, iHarare Residence Trust, iLegal Resource Foundation lezinye. Uthe zonke inhlanganiso ezingekho kuluhlu lolu zizamiswa ukusebenza ngamapholisa andubana zibhalise. Sixoxele sikhulumeli senyenhlanganiso esezivinjwe ukusebenza eZimbabwe Union of Residents and Ratepayers Association umnumzana Mavela Sikhumalo yena osole kakhulu uhulumende
ama NGOs amaningi lama CSOs lama trust bayabona bayo register abanye bahamba ku register of deeds e deeds office abanye ba register njengama PVOs kulendlela eziningi esabona ama NGOs e register ngazo uku register khonoku kuphela kutsho ukuthi laba abantu basemthethweni basebenza besemthethweni noma manxa ama organizations lawa eregistriwe belama objectives aqamba ukuthi bafuna ukwenzani njalo besenza kanjani besenzela ngapi konke lokhu kukhona emthethweni so thina sithe inyanga ephelileyo ebhale incwadi u Provincial Development Coordinator njenge bandla le Zimbabwe Union of Residents and Ratepayers Associations izura sambhalela incwadi yena simbuza ukuthi ngathi lokhu i directive lay esuka eofisini yakho sicela ukuba kwazi ukuthi usebenzise imithetho yipi ukuze ufike ku decision yekunika i directive lay so thina kade sihlezi vele simelele impendulo esuka eofisini yakhe sithi sizabona kumbe incwadi sifika kumbe sizabona esesichayela incingo ukuthi buyani sihlale phansi sikhulume okusencwadini yenu kodwa sivuke vele sesimangala namhlanje sibona esenikeze incwadi yokuthi bonke labo abalamabizo ama organizations angekhoyo ku list yakhe sebebhaniwe
Yebo bakhona abathi uhulumende uzama ukuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo kodwa yena uhulumende uthi kule mithetho amele abone ukuthi iyalandelwa zinhlanganiso lezi
manxa ama organizations lawa eregistriwe lapha elizweni leZimbabwe kuthi ukuthi vele khonapho kutshengisa ukuzinikeza ukusebenza ngaphansi komthetho welizwe so kulento lapha ekhluphayo thina ukuthi lokhu sokusenzwa ku 2021 sikhangelene ngenketho ama elections eza kuba khona ku 2023 kathi wayengapi uhulumende isikhathi sonke lesi indaba wayethule kuyini osokwenzakaleyo kathesi ukuthi sefuna kathesi ukuthi hayi umthetho lo sesifuna ukuthi kathesi ulandelwe kodwa ngemuva ngalesikhangela uhulumende wayezithulele kwakungayenzakali khonoko so bona labo abathi lokhu yikuhlukuluzwa kwamalungelo ama organizations lawa batho kahle kabalahlekanga bona labo bakhuluma iqiniso lokho sokwenziwe ngukhulumende sokusithiya lati sinemibuzo eminingi sokusithiya vele singazwisisi ukuthi imotive yakhe uhulumende kuyini
Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Union of Residents and Ratepayers Association sixoxe njalo lowake wabalilunga lebhodi yomanyano wenango umnumzana Anglistone Spanda
okokuqala engakutsho ngendaba le asiyonto eqalayo ukwenzakala sako sakubona ngabo 2003 kwaba le bill eyamiswayo ethiwa i-NGO bill ngingomunye walabo bantu abaphathekayo ekulwisaneni le-NGO bill singaphansi kwe-National Association of NGOs inango lamanyathela athile ukuthi kukhulunywe lo mongameli welizwe then Robert Gabriel Mugabe wagcina engayisayinanga leyo bill akusonto entshe yenzakalayo sike sathi sesikusenanga ukuthi khona apho ngesikhathi sethu sikumabhodi sakuphuma lento esasiyiprop suggestile sasethena i-civic society self-regulation mechanism ekuthi lokuthi silawulwe ngohulumende njengenhlanganiso esizimeleyo sizilawule thina sibona abentathele izindaba lenhlanganiso ethiwa i-volunteer Parliamentary Media Council ebona ngokuthi abacuphi kumbe abacuphi bezindaba intathe abathathe izindaba balandele imigomo ethize ukuze iprofession kumbe umsebenzi wa ukuthathela izindaba ungamoshakali. Lathi sasiphume lento enjalo, lathi sasike saphuma lombono onjalo ukuthi hla abantu abaphatheka kumsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo sibe lekwele ethu inhlanganiso ezayenza ukuthi nxa usibanda esesenza organization kasibanda esesenza into ezingayisizo eziqondileyo isicindezela abantu idlele bezela ama beneficiaries sanelisi ukukhuzana sodwa sijezisane sodwa kungela sandla sikahulumende. Kodwa ngifuna ukuthi ngubeke dandalazi kumphakathi ukuthi abafowethu benhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu abasesigodlweni seHarare abazange bakuthanda khonoko ngoba ngaleso sikhathi bona babe belobungane obuningi kakhulu bedlelana laba donate izimali kakhulu njalo kunento eziningi kakhulu ezingathi ezinye ziyangisayo ezingayenziyo ukuthi ngizichaze kumphakathi ezazisenzakala izimali zidliwa uhulumende sesebenzisakelela lelo nxeba elokuthi angene afune ukuthi alawule inhlanganiso yezimeso ezizimeleyo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Asonyathele lithethwe kathesi linto kade njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi into ekafide yavele yahlala ikhona okweminyaka eminingi. Okwamanje uhulumende ukhamba usedobhe khona okhana wakuvuselela ufuna ukuthi acindezele iphimbo lenhlanganiso ezizimeleyo ngoba vele kuyiwa kukhetho njalo uhulumende esilaye uyesaba ukubuzwa. Kanti njalo futhi ngelihlangothi lathi abenhlanganiso ezizimeleyo abaningi bethu asenzi kahle sesigwenxa eziningi kakhulu esihamba sizenze endleleni so kusuka kube nzima ukuthi kube lo muntu ongasilalela kahle. Siphinde sikhumbule futhi ukuthi kanti khona eMelika vele khona ngapho elikhona ma uzakuba lenhlanganiso ezimeleyo kule mthetho eminye ethile okumele umuntu ayilandele. Awungeke wavuka ulenhlanganiso yakho ithola imali engxenye ifandwa yilizwe lise-Iran khonale bakuvavala khona ngapha eAmerica ngoba uyabe uthola imali kuzitha zeMelika.
Umnumzana Angliston Spanda wake waba isiphathamandla somanyano wenango. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumende uza kwengeza iholo lababalisi ukuze benelise ukuziphilisa ngalesi sikhathi eZimbabwe bebhekane lomkhuhlane we-COVID-19. Umathema wethule amazwi la emhlanganweni wokuthuthukisa inhlelo zemfundo ongenwe ngamazwe omhlaba oweGlobal Education Summit osungulwe izolo njalo ogqitshwa namuhla. Umhlangano lo uqhutshwa inhloko kahulumende weLebhilithane umnumzana Boris Johnson ebambisane lomongameli weleKenya umnumzana Uhuru Kenyatta. Abaphatheka kulomhlangano bangena ngobulembo be-intanethi besebenzisa inhlelo zabomabonakude besemazweni abo. Umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera udale inkulumo ngokuya kweLebhilithane mathupha elanda lomhlangano ngoba esithi ubulembu be-intanethi abusebenzi kuhle elizweni lakhe. Umathema uthe leZimbabwe lizimisele ukukhuphula imali eyabelwa ugatsha lwezemfundo ifike kumatshumi amabili ekhulwini i-20% njengamanye amazwe omhlaba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkanhla.
Angithi isiNdebele sithi umlomo kawuqalelwa mvula. Yakho nxa usemhlanganweni uzakhuluma ingabe yini. Njalo nje angithi kube njalo kumele ngabe into baqale bakhuphe amaphepha bayabala baphuthuma labadilita badangane njengekhabhinethi task force. bavumela ukuthi lokho okukhulunywa yikho. Mina ngibathi nje bekuyingxoxo, ubunandi bengxoxo nje bezixoxela, ngoba ayikho leyo nto vele ingazake izibe khona leyo mali eyisoku 20% yebudget akwenzeki. Mbona nje kuyingxoxo ukuthi kukhanya ingathi iZimbabwe yayo iyazwisisa izinto lezi. Akulanto ezaphuma lapho, lapho ungambuza umphaki wenini kakwanto enjalo engenzakala.
Umnumzana Mathema uphinde wathi bazasebenza nzima ukubona ukuthi ababalisi labo bazathola imali eneleyo. Ubona kusenzakala lokho kwele Zimbabwe.
Kanti angithi iCovid sesikhumqiniso ngeholo lamatitsha ayithintanga lutho, ngoba izikolo zivaliwe kodwa iholo lamatitsha belivele lingena kunjalo. Liyo ingcosana yona leyo, liyabe selivele ngaphi lelo holo abehluleka ukuthi balilungise? Mingaki iminyaka ababalisi bekhonona ngendaba zeholo? Uhulumende ethimbisa engezi, kangiboni ukuthi iholo lababalisi libanjaniswa kanjani le-COVID. I-COVID ikhona ingekho vele, ababalisi azange bake bananzwe. Inkulumo nje insuku zonke nje qumbaqumba indlebe zabantu, kodwa neqiniso lababalisi abaningi sebekwazi ukuthi owaleli lizwe nje hhayi kumnandi emlonyeni lendlebeni, kodwa nxa usiya kukho akulanto ehambayo. Iholo lababalisi kanti lungiswe kungakhangelwanga i-COVID, kukhangelwe indlela umnotho welizwe omi ngayo. I-COVID iza kwedlula. Angiboni ukuthi khona kungalunganisa iholo lababalisi nge-COVID. Akuhlangani. Okuhlanganayo yikuthi ababalisi baphakathi komnotho ofileyo, yikho la kudingakala khona iholo elizabaphakamisa labo babe nakubhadala izikwemfizi zabantwana, benze konke la kuwenziwa ngabanye abazali. Hayi lokho ingqo futhi ukuthi nje uqhutshwe isikhathi, akulanto ezaphuma lapho.
Yona kodwa imihlangano enje iyaphathisa yini? Kuqala abantu babesithi ngeyokuchitha imali, kathesi siyabona ukuthi kungenwa ngalokho kuthiwa i-virtual ebulenjini, abantu behlezi emazweni abo.
Afrika kuyafanana, ingabe bayahamba njengaloo mongameli weMalawi bayehlangana khona baphuze ikofi lamawhisky adulayo, kumbe bakhulume khona loku okutsho kuthiwa i-virtual. Imali yakhona vele ayikaze inanzelelwe kumbe inakekelwe ukuthi isebenzani. Angiboni ukuthi vele kukhona okuqondwayo futhi njalo mbona athi nje indlela yokuthi abantu bazame ukuthi izinto ziqondile zilungile. Hhayi lokho ukuthi bakhulume ngamafoni bathintini kuthiwe hhayi kulondoloza imali, kuye ilondoloza njani imali ivele intshontsho kusakumalanga.
Umnumzana Thande kuzintimkandla yingcwethi kwezemfundo. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi owayengumkakhe kamnumzana Kenan Banana, unkosikazi Janet Banana, ubulawe yisifo sezinso izolo eseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyangalombili lantathu 83. UKenan Banana waba ngumongameli welizwe wakuqala. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi enduduzo emulini yakoBanana ngokutshona kukankosikazi Janet Banana. Inkundla yesayithi yona ithi abathwa sebekhudaze uhulumente ukuthi agcwalise izithembiso zakhe zokubathuthukisa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani sizwe sikamthakazi. Linjani maqhawe namaqhawekazi? Hawu siyabonga kusilethela kwena indaba ezimnandi nezingamnandi. Okhulumayo ngugift lapha e-Alexander. Ngizothanda ukuphawula kancane ngendaba zepolitiki yaseZimbabwe. Okwakuqala nje ngicela nje ukuthi ngixwayise abantu bakithi emathebeleleni ukuthi ukuhlakanipha kokuqala komuntu wakithi emathebeleleni ngicabanga ukuthi ngikuzazi ukuthi ungubani ubuye uyaphi ufunani lokho kuzoba into yokuqala ukuhlakanipha ungazazi ukuthi ubuyaphi ungubani ungakobani kuzoba yokuqala ukuhlakanipha okwesibili ngilimukisa abantu bakithi laba abazichaya isifuba bethu ubaba wethu uChamisa abaku MDC Alliance laba abazichaya isifuba bathi ubaba wethu uMonzora ubaba wethu uMnangagwa kuzana abantu bakithi yekelani kuba yiziphokuphoku 40 years niRoger izana 40 years niRoger izana yini lisayifuna ukuyibona futhi isintu sithi ukubona kanye kubona kabili kungani lifuna ukubona kanenge yini licabanga ukuthi izana izaza nakho ogawulela besicabanga ukuthi bahlakaniphile etsholotsho laphana abantu baphile etsholotsho bebula i-ground namhlanje ugawula itsho niqinisa mlomo mpela ethi nikezana uMnangagwa ichance uMnangagwa uza kahle ukuze livusa kahle ilizwe leli izinguquko ziningi yiziphi izinguquko asezilephile ngoba wathi 100 days ngesikhathi engena embusweni athi linginikeza 100 days kuphela njengoba senyenze elingakazeli kubone yini into esiyibonayo manje ilizwe libonile linje namhlanje uzofuna ukuvotelwa kusezobuya ukudlalizwa kubona abantu bakithi emathebelelendi next year kuyaqala ukuza ukudla kuyakhankasa lizokubona ukudla lizoqala futhi ukuvotela uMnangagwa limvotelele ukuthi linikeze ukudla yena ecathile laphana esikhundleni sokuthi evoche evochele ukuthi wabulala abantu bakithi emathebelelendi evikelwa yibomi abantu bakithi banabasicabanga ukuthi bahlakaniphile iziphukuphuku zabantu bakithi ogawulela ababevikela uMnangagwa ukuthi engaboshwa behleli bemvikela bethi uMnangagwa uza kahle abantu bakithi yekani ukuba yiziphukuphuku isezazini ukuthi kona lingobani lifunani nangumqondisi sekhona lithwakazi sekhona funa mntu wakochamisa emathebelelendi akuna mntu wakomonzora nowoma komnangagwa kumba wachiwenke emathebelelendi angeke bafa balithanda la abantu inzondo yakhona yaqala kudala lapho balisebenzisa kuphela namathelane ephathini yakini imthwakazi naye sikhona sasingenamholi ngeke ligxeke before kodwa namhlanje umholi sekhona umqondisi liyeke kulokuba yiziphukuphuku tshona lilandelana labo monzora labo chamisa ubaba wethu uChamisa ubaba uChamisa abantu abakeke abazi ukuthi ngobani
balaleli bestudio 7 njani nabasakazi bestudio 7 kuzindawo ngezindawo la elikhona balaleli bestudio 7 nabasakazi bestudio 7 mina ngowami eZimbabwe mangibona nje ngathi kusekude la siya khona asikayenzi ngisho nehafu yakhona ukuthi siyefika la siya khona ngani ngoba ngale tribalism ekhona ngani ngoba ngale into eyenzakala eZimbabwe eZimbabwe kusho ukuthi nje kune big division ekhona especially kumashonana namaNdebele idivision yakhona enkulu kakhulu ukuthi usazumela sihambe impela uhambo olude ukuze siyefika ngoba ngizwa nje abanye bekhala ukuthi ifingabe umthwakazi uzimela eyedwa lokho mina eyi ngibona ukuthatha isikhathi ngibona kuyinto engeke iziyenzeke nje kwamanje kuyefana nokuthi masisho kanjalo nje sigijimisana nethambo elingananyama esingazi ukuthi lelo thambo liyophelelaphi soluthola noma singeke size silithole yini ukuthi kuthiwe akudividwe iZimbabwe emathebelelendi ibe yodwa kufana nje nokuthela amanzi emhlane wedatha ukuthi into yakhona ngeke iziyenzeke manje oro futhi ngeke iziyenzeke kuyikuthi abantu beZimbabwe lapho bebambane kukhishwe nale izano ekhona bona ikho belwa bodwa ukuthi kungabe kuba nama-divisions kudivide angiboni lokho kungenzeka kwamanje noma kuzoyenzeka noma ngeke kuze kwenzeke kodwa kuyinto engeke nje ingekho eduzane nathi kuyikuthi thina kumele ngabe thina singabantu beZimbabwe lapho siyabambana sikhiphe yona le izano ekhona izano eyenza kube nama-divisions enje phela iZimbabwe abantu beZimbabwe badividene ngayo le izano yiyo eyakuqalayo ukuthi kube nama-division manje kungwalelwa kubhizi ukuthi kubusilwele siye phambili abanye balona ukuthi ngabe kuthiwa kuyadividwa lokho nje hayi ithambo leli esiligijimisa leli alinanyama leli hayi leli hayi ithambo esiligijimisa alinanyama nix alinamnyama alinamganjo nix
salibonani mbaba laleli be Studio 7 lani basakazi be Studio 7 ngiyalibingelela. Mina lami igama ngu-DZ ngilapha eNgwala eNkayi, Matheveland North. Badala ngiyacela khona ngapha ikakhulu ku Studio 7 indebele ekuseni. Selisiba yilokhu za i-studio ese-tribalism esengetabe chabe. Insuku zonke sizwa lokhu lisithi amashona, abantu bokuza, abantu beMpumalanga, amashona ikakhulu ababe eMthwakazi lapho. Siyalicela bakithi ukuthi hayi hayi hayi. Thina sivula iStudio 7 inishona le ndebele. Asikaze sizwe iStudio 7 inishona isithi mandebele, mandebele asikaze. Kodwa ile ilokhu zimthwakazi le, ilokho ibhizi amashona abantu bokuza, abantu beMpumalanga asishaneni lamashona. Please Studio 7 indebele ekuseni lingabi i-center ye-tribalism, lingabi yini esesenza ikhetha benjani.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Siyacela bakithi nxa lithumela imbiko yenu lingathuki, sitshiyaneni lokuthi amashona lokhu amashona lokhwa, sibe ngabantu banye. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isithunywa se-United Nations uMnumzana Martin Griffiths usefikile esigabeni seTigray kwele Ethiopia ukuyakhangelisisa umumo abantu bakuleyo ndawo ababhekane lawo ngenxa yempi eqhubekayo. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo munye uthi njalo uhulumende wele Cameroon usekhuthaze izizalwane zakulelo lizwe ezibaleke emizini yazo ngenyakatho kwelizwe ngemva kokuhlaselwa izikliwi zeBoko Haram ukuthi ziphenduke ngoba ezazivikela. Singene kudaba lweMelika. Idale lePhalamende ele House of Representatives selethule umthetho othi izisebenzi zaleli dale kanye labavakatshi abazakwala ukugqoka amamaski kuleli dale kumele babotshwe. Lokhu kuza ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla eMelika. Iphephandaba leThe Hill lithi umkhokheli wamapholisa asebenza kuleli dale uMnumzana Thomas Menja uselaye amapholisa ukuthi awulondoloze lumthetho lanxa nje usolwa ngabebandla lamaRepublicans. Basola ikakhulu usomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi owebandla lamademokrasi besithi nguye ophumela lumthetho. Amademokrasi asekela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus kodwa abanye abebandla lama-Republicans abazisekeli lanxa nje abantu besifa ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uMnumzana Gary Twala Jackson.
Uyamangaza kakhulu lo mthetho abawufakile kodwa eqinisweni kawumangazi besivele sikulindele njengalokho ngoba nxa sikhangela mbona ngathi nje umuntu wonke nje elizweni kube ngithi nje emhlabeni lapha bangenelisa khona bazaba leqhinga lokuthi wonke umuntu ahlabe amajekiseni lawa akuthiwa avikela umkhuhlane we-COVID. Kodwa ke mbona ngathi bayaphazama kakhulu ngokuthi bathi bazabopha abantu xa bengena lapho. Kungcono ukuthi bavalele umuntu ngaphandle ukuthi angangeni impela, kodwa nxa sekuthenjiswana ukubotshwana angibone ukuthi amalungelo abantu asahlonitshwa.
Ngabe baluphathe njani lolu daba ngokubona kwakho?
Bengibona ukuqathela ukuthi mhlambe banqabele abantu ukuthi mhlambe bengangena, hayi ukuthi uze befika ezingeni lokuthi sokubotshwana. Kodwa ke njalo siyazi ukuthi kuyingozi ukuthi umuntu abe engaphakathi singazi isimo sakhe ngezempila kahle, kwenza ukuthi mhlambe yaye ulalolele igciwane lidobhe lapha noma mhlambe engazi kumbe esazi ukuthi unalo abonakale sephathi kwabantu. Lokhu ngabangela ukuthi umkhuhlane ugcine usumemethekile okuyingozi kwabanye abantu. Ngakho ngibona ngathi ngabazama ukuthi kukhulunyiswane kahle njengabakhokheli lesixazululo esingcono kulokuthi wahle bafake umthetho abafuna ukuhamba ngamandla kangaka.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye 81 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende usevale inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela eHarare ezehluleke ukumupha imininingwana yokusebenza kwaso. Kubhubhe unkosikazi Janet Banana owayengumkakhe kaKenan Banana yena owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.